sithabe kakhulu sivala incwadi le ebhalelwe isikhulu samapolisa uMathanga ngoba esakubona ngoMarch last year umnyaka ophelileyo ku-lockdown yokuqala kwakuyinto embi. Sabona ama-journalists achaywayo amaningi kakhulu, sabona ayebotshwa amaningi futhi lamanye ayefoswa ukumatsha njengamasotsha esawbona edolobheni leHarare. So incwadi le ekwenzayo yikuthi icela ukuthi hayi celani litshele amapholisa lawo amancinyane lawo nawe bekwazi ukuthi thina njengentatheli izindaba silalo ilungelo lokusebenza ku-lockdown le eqalisa ngolwesibili. Lokhu ulandela umbuzo esawubuza u-Vice President Constantino Chiwenga ngomgqibelo lapho ayele press conference ekhuluma lentathelo izindaba. Sambuza sathi ebantwini laba ositshele bona ukuthi bazabe bevunyelwa ukusebenza ngesikhathi se-lockdown akulantathelo izindaba, kwasekuthiwa hayi siza kulungisisa. So kukhanya i-Media Institute of Southern Africa ibone ku-very important ukuthi itshele isikhulu samapholisa ukuthi thina lathi njengentathelo izindaba siyavunyelwa njalo essential service.
Ku-lockdown edluleyo ungathi amapholisa aliphatha njani njengentatheli izindaba?
Ku-lockdown le eka-March 2020 sabona ezinye intatheli izindaba ziyaliswa ukungena edolobheni zine accreditation ama-ID ethu awomsebenzi zitshengise amasosha zitshengise amapholisa, amapholisa ethu hayi ubuyele endlini wena asikuvumeli edolobheni. Sabona abanye betshaywa njengokutsho njengokukhulume engikwenzileyo yokuqala. Sabona abanye bemachiswa kuthiwa hayi i-punishment yokuthi lingeneleni edolobheni. Sabona abanye bethathelwa amakhamera abo, bethathelwa amafoni abo namasosha lamapholisa. Labanye esasingazi ukuthi ngabani kodwa babengabotshwa ngezinye izinto esasizibona lezi. Sabona abanye bebotshwa futhi intatheli izindaba ezinye zibotshwa nxa ukhumbula ukubotshwa kuka-Frank Chikore lo Samuel Takawira labo ababanjwa be-interviewer omunye owaye abductwe yi-state security kumbe abathi waye abductwe yi-state security abe-MTC Alliance oJoanna Mamombe neTsai Marua lo Cecilia Chimpiri. So izinto esasihlangana nazo lezi ekuhambeni kwethu wawusinxa ungahlangana wawusesaba. So thina sithi hayi sifuna ukukhipha ukwesaba lokhu, lisishiye sisebenze silobe sibhale lokhu esiyabe sikubona lathi lina nxa lisenza izinto ngendlela lingesabi lutho sizabhala njalo.
Kule ntatheli zindaba esezibulewe ngomkhuhlane we-coronavirus elizweni, kuyini elingakuxwayisa abaqhathi abanikazi bamaphephandaba labemisakazo ukuze intatheli zindaba zivikeleke kulo mkhuhlane?
Esingakucela kulabo abakhokhela ama-media houses, abanikazi nama-editor, yikuthi bezame ngazo zonke indlela ukudinga i-personal protective equipment ye-entatheli izindaba zonke abayabelazo njalo bezame ngazo zonke indlela ukuthi nxa kusenza ukuthi umuntu esebenze esendlini, nxa kusenza ezihlalele endlini sekulobulembu i-internet umuntu yakwanisa ukuzihlalela ezisebenzele esendlini ethumeze izinto ayebe ezisebenzile. Njalo lesicelo kuhulumende, uhulumende kukhanya amaminista ama-MP yiwo afuna intatheli izindaba asenza thina singene edolobheni everyday. Laba bantu babiza ama-press conference kodwa i-technology esikhona le iyenelisa ukuthi umuntu ekhulume esehofisini yakhe simbona live, sibuza imibuzo ku-live yona leyo, sisebenza sisezindlini zethu sikwazi ukuthi hayi sikhatshana le-COVID-19 le njalo lathi siyenza ukuthi umbe sizama uku-reduce ama-cases.